sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 Mfufu 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
It is often said that one can choose his have friends, but he she cannot choose one's neighbors. Let me assure you.
Kulesitsho esithi umuntu angazikhethela umngane kodwa akenelisi ukuzikhethela umakhelwane wakhe.
Umongameli Robert Mugabe ubese South Africa lamhlanje emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe amabili o-South Africa Zimbabwe Bi-National Commission, kodwa umkakhe unkosikazi Grace Mugabe ubengekho.
Kuyimvukuzane eyangena budala eZimbabwe, eyaqala vele ngabo umongameli Mugabe kuthathiwa nabonkomo. Uba ma ukhumbula kubuywa kuvelwa empini.
Udaba lokukhethana ngemihlobo lungene edale lePhalamende lamhla, lapho amalunga aleli dale avela esigabeni seMathebeleland aveze ukudana esithi abantu besindebeleni bayabandlululwa kakhulu. UZulu uhlaba umkhosi ngodaba lokuthi uhulumende usefuna ukufaka imigoqo ekwethulweni kwezemibiko enkundleni zebulenjini ezinjengabo WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Umongameli Robert Mugabe ubekwele South Africa lamhlanje emhlanganweni ukulobelana izivumelwano zokudlelana kwamazwe omabili o-South Africa Zimbabwe Bi-National Commission. Lokhu bekuyikwethekelela kwakuqala ngemva kokuphiwa kukankosikazi Grace Mugabe isivikelo ukuze angabotshwa ngecala lokutshaya untombazana amthola elamadodana akhe kwele South Africa. Unkosikazi Mugabe yena obhekane laleli cala elisemthethwane ndaba kwele South Africa ubengekho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Jacob Zuma lomongameli Robert Mugabe basitshaya indiva isehlakalo esanyikinya ubudlelwano bamazwe amabili ngemva kokuba unkosikazi Mugabe wagcina esebhekane lokubotshwa ngamapholisa ngecala lokutshaya unkosazana Gabriela Angeles. Bobabili bancome kakhulu ubudlelwano bamazwe abo bathi buhle njalo buyathuthuka. Ngemva komhlangano, inkokheli lezombili zibhalelana izivumelwano ezinhlanu kwezamandla kagetsi, ezemvelo, ezemibiko kanye lezemidlalo. Enkulumeni yakhe umongameli Zuma uthe ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa bukusimo esihle kakhulu.
We note with satisfaction the ever-growing cooperation between our two countries as evidenced by...
Siyasithiseka kakhulu ngentuthuko yobudlelwane bamazwe ethu omabili. Lokhu kukhonjiswa yizivumelwano ezingamashumi amane ezikhona phakathi kwamazwe ethu omabili.
Umongameli Mugabe yena uchaze iSouth Africa njengomakhelwane olungileyo.
It is often said that one can choose his have friends, but he she cannot choose one's neighbors. Let me assure you.
Kulesitsho esithi umuntu angazikhethela umngane kodwa akenelisi ukuzikhethela umakhelwane wakhe. Kodwa ngithanda ukuthi aluba besiphiwe ithuba lokukhetha, umakhelwane besivele sizakhetha iSouth Africa.
Kodwa ke ungabi khona kwankosikazi Mugabe uchiye umbuzo ukuthi ngabe liqiniso ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa buqinile yini. Akuvamanga ukuthi umongameli Mugabe achiye umkakhe nxa esethekelela amazwe. Ngoncwabakazi unkosikazi Mugabe ujaye unkosazana Gabriela Angeles ngesikhathi emtholela abantu abakhe abangabafana abahlala eJohannesburg. Unkosazana Angeles wamangalela unkosikazi Mugabe emapholiseni, uhulumende weSouth Africa waze wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa. Bona lo mongameli Mugabe basuka kwele South Africa emadabukakusa elanga lokugcina lomhlangano weSADC osePretoria. Okwamanje unkosazana Angeles usekhwezela oludaba emthethwane ndaba efuna ukuthi lesivikelo sikhitshwe ukuze ma unkosikazi Mugabe engangena kwele South Africa abotshwe. Umthethwane ndaba ukhangelelwe ukwethula isinqumo sawo ngaloludaba lobanini. Le yinto umongameli Mugabe angazange ayinake ngesikhathi esethula inkulumo yakhe.
I'm pleased that we have chosen the path of cooperation, consultation, dialogue, engagement.
Ithokozisayo ukuthi sikhethe ukusebenza ngokubambisana, ukukhulumisana lokwenza izinto ndawonye ukuze sonke sibe lekusasa efanayo.
Ugcine ngokuchayela umongameli Zuma ihlombe ngokuthatha intambo zokuba umgcini hlalo enhlanganiso yeSADC, wathi akathandabuza ukuthi uzasebenzela intuthuko yamazwe onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Melesudo 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Inkulumo zokukhuthaza ukusebenzelana kweZimbabwe leSouth Africa eseSouth Africa Zimbabwe Bi-National Commission ziqale namhla. Kambe zilakho ukuphathisa ekuthuthukiseni umnotho wamazwe womabili lana. Lo ngumbuzo abanye abazibuza wona ngesikhathi umongameli Robert Mugabe ekhulumisana lomongameli Jacob Zuma waseSouth Africa labaphathintambo babohulumende babo. Umphathintambo wezokuthwala umnumzana Joram Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi lezi nkulumo ziphathe kabanzi udaba lomngcele weBite Bridge.
Sikhulume le ndaba yeBite Bridge Border Force ukuthi isakhi iBorder Force yeBite Bridge lasemsina. Ukwenzela ukuthi abantu bakithi nxa behamba bedlula bangaze bema kakhulu nxa behambela indawo zabo zama-business, indawo zama-business noma ukuthi nxa behamba kuphela. Ngoba i-Bite Bridge Border Force yiyo i-Border Force ku-Southern Africa ebusy kakhulu ukwedlula amanye wonke ama-Border Force. Nje sasa siqhubekele sisiya phambili sikhuluma le ndaba yokuthi khona sibe lokuhambisana, lokuhambelana phakathi kwema amafulemathina yethu. Sinikana amathuba okuthi nxa abantu bezelela ku-South Africa sibavumele ukuthi babe lama-frequencies amaningi. Okutsho ukuthi khona nxa use-South Africa ube lama-frequencies ukuthi aphathe asiye eZimbabwe 10-15 times a day.
Uhlelo lwe-Bi-National Commission lwaqala ngomnyaka ka-2015 lwaphawulwa okusemthethweni nyakenye. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi kuningi okuzakhulunywa ngomongameli laba bobabili.
Esikubonayo yikuxoxisana, yikwakha ubudlelwano esike sikubone vele kusenziwa njengamazwe amaningi. Kodwa-ke sizokhumbula phela ukuthi izwe laseZimbabwe impilo yalo isincike kakhulu ezweni laseSouth Africa. Incike kweze ituthuko i-development, incike kwezo kuhwebelana iy'nkampani, incike kubantu abasebenza la abangabaseZimbabwe ubudlelwane obufana nalobo ezingeni labantu ukuza kwabo la bazoqinisa lezo zinto. Asaziki ukuthi yikuphi khona okuhamba phambili okuyikhona mhlawumbe abazozama ukuthi baphume lakho kulumhlangano.
Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi inkulumo lezi kazisoze zilethe mehluko kumpilo kaZulu weZimbabwe.
Kangelelanga lutho, vele sibajayele ukwenza umhlangano beza bilateral agreements saline. Kodwa-ke kwakulutshwane esijayele ukubona kutshintsha impilo zabantu. Into emqoka phezu kwento zonke kumele ukuthi ngabe yakhulunywa ngabomongameli laba bobabili ukuthi kusetshenziswe irandi. Kodwa-ke angazi ukuthi owakithi uzavuma yini, ngoba phela singakhohlwa ukuthi nxa i-economy nje so amboni mina ukuthi kulabantu abanye bakhona abazimisele ukuthi kulungisiswe le economy, ngoba ngihlala ngisitho ukuthi mina kulabantu ababhenefithayo from this situation enje.
Unkomo uthi ngaphandle kwezamabhizimusi lamacebo okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili ngobudlelwano, zikhona ezinye indaba ezizamele zikhulunywe ngazo zingelani lezomnotho.
Kodwa kukhona-ke ezinye izinto esingathi siyithinte mhlawumbe ezingathintwa kule ngxoxo, mhlawumbe ezifana nje ngoba umongameli uMasizwa ngabezindaba uze yedwa kezanga nonkosikazi, ngoba lokho kusesenokhophe olukhulu kubantu baseSouth Africa. Kuze kwashiya ukuthi mhlawumbe ngabe uzile unkosikazi kade sizabona lokho okuthiwa yi-civil arrest kusenzeka kuyena. Mhlawumbe okwenze wamshiya ikuzama ke ukugwema lokho. Kodwa ke futhi kuphinde kube khona inkulumo eyasuka phakathi kwakhe umongameli uMgabe nonobhala we-ANC uGwede Mantashe, lapho uMgabe obize uGwede wamthi uyisitshupidi. Ngicabanga ukuthi lokho nje kukodwa mhlawumbe kubudlelwano idiplomacy okubizwa kanjalo ngesilungu kungenzeka ukuthi kuzothintwa, kuzoxoxwa, ngoba phela siyokhumbula ukuthi iZimbabwe iyayidinga kakhulu iSouth Africa njengoba kuzoba nokhetho ngonyaka ozayo.
Ingcwethi kwezomnotho zithi eleZimbabwe kumele lamukele ukusetshenziswa kwe-rand leSouth Africa ukuze udubo lokusilela kwemali emabhanga luphele. Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kafuni ukuthatha leli nyathelo.
Uhulumende wethu sela ukuthi uzabopha kumbe ajezise wonke umuntu ozafunyanwa eloba amazwi athi ngathotshozela ukuthi uZulu amhlamukele loba ukubangela ingxabangxoza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezifana leFacebook, iTwitter lezinye. Uhulumende akephuli umthetho na noma ilungelo loluntu. Tiyani indlebe lizizwele esizalethulela khona kusasa.
Udaba lokukhethana ngemihlobo lungene edale lePhalamende lamhla, lapho amalunga aleli dale avela eMatabeleland aveze ukudana okukhulu esithi abantu besindebeleni bayabandlululwa kakhulu. UNkosazana Thabita Khumalo loNkosikazi Priscilla Misiya Irambu iMushonga bakhonone ngokuthi abantu abaningi abasebenza koBulawayo ngabantu abakhuluma ulimi lwesiShona abavela phandle kwaleli dolobho. Umisi Hayirambu iMshonga uthe nxa lungaphathwanga kakuhle lolu daba kulakho ukuqhamuka impi yemihlobo elizweni. Udaba lokhethana ngemihlobo lolu ludaba oluhluphayo elizweni njalo lubhahile lasemabandleni agoqela eleZanu PF, MDCT lePDP. Ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu.
Kuyimvukuzane eyangena kudala eZimbabwe, eyaqala vele ngabo umongameli uMgabe kusabiwa nabonkomo. Ngoba ma ukhumbula kubuywa kuvelwa empini abantu babebambene. Of course siyazi ukuthi imbali masiyikhangele eZimbabwe abantu babehlala ngama-tribes kudala ne. Kuthe kuyiwe empini abantu bamanyana kwaba yintwenye, but ke abanye basebenzisa ikhadi le-tribalism ukungena kupolitics omgabe oLeopold Dakawela mawayibala imbali yangkhona otekere nabonyakumbo. Of course bencediswa ngomunye nawe wayeleyakhe injongo uNkala, badivide ilizwe banenzela abale tribalism. After my elections ka-1980 uma ubala ugwalo lukankomo kukhulunywa ngokuthi vele i-agenda ye-ZANU PF lomgabe kwakuyikubonisa abantu ukuthi bayehlukene ngemihlobo. So esikubona namhlanje kuyimvuno yalokho okwahlanyelwa kuqala. Siyazi futhi ezinye izinto ezinyanyisayo ezifanana nabo kugrawundi ezayenziwa ngenxa yonke le nto kwaqatshanwa entumbane, abantu badubulana amasosha, into ezifana nazonke lezi. Esikubona namhlanje nje kuyimvuno yazo zonke lezi ntanga ezahlanyelwa ngupresident Mgabe.
Ukwenziwe nokuqeda lolu dubo kuqhutshekelwe phambili njani?
Kuyafunakala ukuthi kube nabanye abantu abazothi bona thina sesinikele impilo yethu ukuthi sizokomampela. Makungatholakala ishoni eliyi-one elilwa le-tribalism, kutholakala indebele eliyi-one elilwa le-tribalism okusenhliziyweni, hayi for i-political gain, ukuthi into le sesisilwa nayo. And kuyakufunakala kube le nkalakatha yokugugulwa kombono, ukugugulwa kwengqondo ongathi ngesilungu i-change of mindset, because into le ihlanyelekile, isengqondweni zabantu, isenhliziyweni. So ukukhutshwa kwayo kuyaba yinkalakatha yomsebenzi, akusoze kube into encane, iseprocess. Izokuba yinkalakatha yeprocess ezothatha iminyaka, ezothatha inkalakatha yomsebenzi, abafundisi, izinduna, kube naku-cultural exchange, abantu bantshintshane batshelane ukuthi can we just build together as a nation.
Lo ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sihlolisisa ukubandlululwa kwemihlobo etshiyene kwezombusazwe eZimbabwe, i-tribalism. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ukuba khona kwendlela eziningi zokukhulumisana zakulezi insuku ezinjengabo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram lezinye ezilula ukusetshenziswa ngontanga sezisenza kube lula ebantwini makhaza baseZimbabwe ukwanelisa ukukhulumisana lezihlobo labangane phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe aphetheya. Ukusetshenziswa kwalezi ndlela ukuphatheka kwezokuguqulwa kwemibiko emazweni anjengeTunisia kunikeze ezinye izalwane zeZimbabwe izibindi zokuzama ukuyisebenzisa indlela lezi ngendlela efanayo. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Izibonelo zalokhu yindlela uhulumende lozulu elizweni amukela ngayo imibiko yamavidiyo ebithunyelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we-hashtag this flag lapho abekhalaza ngesimo sezomnotho. Uhulumende akazange akujabulele lokho, kwamenza waqalisa ukukhuluma ngezokwethula imithetho elukhuni ebalisa osalolongwa okwamanje owe-Computer Crime and Cyber Bill ojonge ukubeka imigoqo kwezokusetshenziswa kwalezi ndlela. Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngosakhulayo okhankasela amalungelo oluntu kanye lezokutholiswa amathuba okutsho imibono yakhe uZulu.
Uhulumende uyatshengisela ukuthi okokuqala abavumi into leyo asithi thina innovation. Njalo lokhu kuyimbangela why silokhu silapha asonto entsha ngenxa yokuthi bakuyenze ku-economy. Bakuyenza ke ekubuseni sebekwenza njalo namuhla ke engathi mina kusendaweni ye-social media ukuthi bafuna ukuhlala ke ku-stone age.
Usizibuthi kumele ngabe uhulumende uyamukela ngezandla zombili lezi ndlela zokwethula imbono alungisise amaphutha akhe ngokuphathelane lobudlelwano bakhe loZulu ngoba kuyisibonelo sokuthuthuka kwesizwe.
Singakakhulumi ngamanye amalungelo, ngitshona ngisitsho endaweni ezihambakizi ukuthi okuyenza ukuthi ngithande mina ukuhlala njalo lokulwela amalungelo abantu-ke abasebenza-ke kumaphephandaba yikuthi basiyenza sibe ngabantu. Nxa usithathela lokhu usithathela into enkulu edlula uzibuso ka-1980 edlula ukudla edlula konke esikutholayo ngoba ukuze nithole ukudla fanele ngikhulume lomunye umuntu.
Unkosikazi Kholiwe Majama ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye lezokusakaza AICT and Broadcasting ngomunye wabasanda ungena umhlangano we-Forum on Internet Freedom in Africa obizwe ngabe Collaboration for Internet Policy in the East and Southern Africa, SIPESA, kwele South Africa. Injongo yalo mhlangano owabizelwa ngabenhlanganiso ye-SIPESA kuyikukhankasela ukuba khona kwemithetho evumela ukusetshenziswa kwendlela zokukhulumisana zakulezi nsuku.
Uhulumende nxa ecitsha i-intanethi njengesikubonayo eCameroon okwenzakalayo kathesi yikuthi kuba lama-losses amaningi kakhulu khangelele ukuhamba kwezimali njalo lokuhanjiswa kwamazwe ngabantu abahlala ezweni. Into eqakathekileyo ukuthi sinanzelele njalo ukuthi lapha nxa sise-Africa ungakhangela ama-governments amaningi avele ancindezela ukuhanjiswa kwemilayo kumbe sithi i-media. So akusimangalisi kangako.
Ukhuthaza uZulu ukuba awazi amalungelo akhe sikhathi sonke okuzivikela nxa ethe ephulwa.
Into eqakathekileyo esayiqonqoselayo njalo ngeyokuthi thina njengabantu abahlala eZimbabwe kumbe izakhamizi whether siku-community kumbe sihlangane ku-WhatsApp group kuqakathekile ukuthi thina lathi sinanzelele ukuthi wonke umuntu ule mvumo ngendlela ahambe wayecasta ivoti yakhe esiyakhetha umuntu ombusayo ukuthi emkhangele ebone ukuthi indlela le abusa ngayo yiyo indlela efaneleyo yini.
Omunye wabasebenzelana laba amakampani yemichina le eye information technology umnumzana Philani Majama utshengisa ukukhathazeka ngaleli nyathelo uhulumende asefuna ulithatha.
Abantu nje especially uhulumende bethu sebebadala behlezi endabeni zokubusa abazwisisi ukuthi i-social media le isebenza njani. I-social media nxa singakuqamula nje ngamabala awo abesilungu, i-social ngumphakathi abantu, i-media ikuthwalisa nje okwembiko. Ngingakhala kwezemfundo, abantwana besikolo, ama-homework, lani-lani, imbiko leyo ithwala ku-social media. Akusafanani lakudala ukuthi abantu babefuze bemelele maybe eminye imisakazo ukuthi bezwe lokho esingakuthi i-information. I-problem ukuthi nxa bengavala, kulama important messages esingakutsho njalo athwalwa ku social media, whether ngokwezibhedlela, ngokwezikolo, nxa sibe khuluma ngama first relief, maybe nxa lapho ukutsha khona landlani, imbiko yonke leyo isithwalwa yi social media. Ayisafana nakudala ukuthi abantu babehamba bemezela.
Uxwayisa uZulu Majama ukuba alimuke ekusebenziseni lezi ndlela zokukhulumisana zakulezi nsuku lapho ethumela imbiko yakhe.
Okusikhathazayo njengathi SWIT ukuthi abantu abakwazi ukuthi yonke le imbiko e-social media ithwalwa zintambo zikahulumeni esingakuthi ngama information channels angkhona alapho okubanjwe yihulumeni. So abantu labo beqaphele nxa bethumela imbiko yabo. Okunye nje ukuthi asixwayisane nje njengezizalwane zelizwe ukuthi ma ungaposta something ku-social media, ungathumela something whether i-message landana, kukhona abalakho ku-access to information and private protection acts ukuthi bakwazi ukuyithola leyo mbiko. Abanye bengathi snooping, abanye bengathi kuyini. So thina njengalabo abasebenza ku-IT siyakwazi konke lokho, nje sifuna ukuthi sixwayise abantu. Hlakanipha nxa uthumeza imilayezo ungakhulumi okunye ungafuzanga ukukhulume ngoba bakhona abalayo i-means zokuthi bebone lokho ku-posta.
Uthi ulethemba lokuba akuyikufana lalokho okwenzakala kwamanye amazwe afana lele China, lapho uZulu anganelisi ukusebenzisa ezinye zalezi ndlela zokukhulumisana ngoba uhulumende wakhona esesaba ukuvukelwa ngabantu bakhe. Kunje uhulumende ephakathi kokudinga indlela zokubekela abantu imigoqo lapho besebenzisa lezi ndlela zakulezi nsuku, uZulu asezisebenzisa ukuveza imbono yakhe kokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Osomabhizimusi besifazane bebelomhlangano wokuthuthukisa amabhizimusi abo ngokunikana amacebo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Ayanda Mzondeki olebhizimusi elithiwa iLienma Consulting eZansi Afrika uthi lokhe kulodubo ukuba amabhizimusi abesifazane athuthuke encintisana lawa besilisa.
Ufuneka usebenze kakhulu udlula bona, ungalali. Ama hours umsebenzi wakho sometimes aba 20 hours in a day where you working and minimal sleep.
Unkosazana Jinisha wapiwa ongumqondisi wenhlanganiso ye We Connect International eZansi Afrika ukhuthaze abesifazana ukuba besebenzele ndawonye. Uthi ibhizimusi lakhe lihlanganisela abesifazane abavela kumazwe wonke ngoba amabhizimusi amakhulu enikeza amathenda kumabhizimusi abesifazana angaba yisimo sokunye kuphela ekhulwini kwabesifazana. Uyayanda uthi ukumanyana okunje kubenza bethuthuke.
Sometimes ama-corporates bafuna thina as abomama amakampani wethu abe makhulu, but because sometimes sisaqala ebusinessini asiwathola ama-contracts, kodwa masihlangana sisonke, let's say sihlangana sibathathu kwi-HR space, omunye wenza i-recruitment, omunye wenza i-training, sihlangane sibe yi-campaign, besibone as ethical si-campaign enkulu, then ama-contracts work.
Unkosazana Jacqueline Sibanda osebenzela kule Melika eWashington DC egcila kwezokukhulumisana uthi ukumanyana kwabesifazana yikho okungabenza ukuba bephatheke kwezomnotho welizwe ngokuzwayo.
Kuqatheke kakhulu because lathi omama kumele sibe active ku-economy, ku-business. So kuqatheke kakhulu ukuthi lathi sikhona silahlangene, sibuzane imibuzo, sitshelane i-stories zethu, lama-experiences, and sitshintshane knowledge ukuthi sibone ukuthi ama-opportunities angapho ukuthi lathi singene kuma-businesses and sibe yi-solution, not just ukuthi sihlale ku-sideline abanye bethwele ilizwe lathi sikhona.
Lo mhlangano wandelwe ngabosomabhizimusi basemadolobheni, kodwa omunye wabakhokhelela umhlangano umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lo nyaka babone kufanele ukuba behlanganisele labo mama abaqhubayo bengaphandle kwamadolobha amakhulu.
Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi omama bebusiness baselizweni lonke jikelele kulonyaka babe paid bridge sabadinga saze bazuza bakhona abane sikole ezinkulu abakobulawa bavele bajayele nje ukubuya ngapha kodwa nje sabantu asaqinisa sathi bona ngaba bekhona eGweru.
Lo mhlangano welangeli lodwa uqoqwe ngabe Zimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, wangenwa ngabosomabhizimusi abalodumo abagoqela unkosikazi Divine Dlukula okhokhela ibhizimusi leSecurico, uManyara Chigunduru wenhlanganiso yeMarian Hill Capital, loTsungi Banga weGlen Agriculture Private Limited. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Kusukela lamhla kuze kuyefika mhla ka-7 ngenyanga ezayo, uhulumende weMelika uzabe eqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi yi-2019 Diversity Visa Program. Uhlelo lolu luzavulela amathuba abantu abazinkulungwane ezingama-50,000 ukuthi bazehlala eMelika okusemthethweni. Abantu laba bakhangelwe ukuthi bazavela emazweni lapho okulabantu abalutshwana abayethekelela eleMelika. Ilizwe leMelika lilizwe lezihambi. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abehlukeneyo kangaka abalithuthukisa bekhululekile. Okusobala yikuthi kuleminye imihlobo yabantu okukhanya bebalutshwani kweleMelika. Uhlelo lwe-Diversity Visa Program luzama ukuthi kulungiswe lokhu ukwenzela ukuthi kube lemihlobo yabantu eminengi kweleMelika. Ukuze kulungiswe lokhu, ilizwe leMelika kalisoze lithathe abantu ngaphansi kohlelo lolu abavela emazweni agoqela eleBangladesh, Brazil, Canada, Mainland China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom, ngaphandle kweNorthern Ireland, leVietnam. Abafuna ukungena kuhlelo lolu, ngenani ebulenjini be-internet kukheli ethi dvlottery.state.gov. Zaphinda njalo, dvlottery.state.gov. Kuza kuthatha imizuzu elijumi lanhlanu, 15 minutes kuphela, ukuthi ubhalise ibizo lakho lokunye okufunakalayo. Ungenza njalo kumele ugcine okuthiwa yi-confirmation number. Nxa ufuna ukubakwazi ukuthi uphumelele na kuhlelo lolu, kumele ukhangele incwadi ye-email ozayithunyezelwa ngonkomkwezi ngomnyaka ozayo kukheli le-email ethi dvlottery.state.gov. Linanzelele ukuthi akula mali okumele liyibhadale nxa lingena kuhlelo lolu, njalo akumelanga lamukele incwadi evela kwezinye indawo ngaphandle kwe-dvlottery.state.gov. Silifisela inhlanhla kuhlelo lolu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Namnanko samamo madlela sikhobokhobo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Mgabe ubese South Africa lamhlanje emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili weSouth Africa Zimbabwe Binational Commission. Udaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism solungene edalela eParliamente lamhla lapho amalunga aleli dale avela eMathebeleland eveze ukudana. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandeng, ngilithiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.